ngakuliqiniso kuyinto lokho kuyadanisa kakhulu ngoba umuntu ophethe umlando njengalo kuvamile ukuthi ma ethatha isikhundla esinjengalesi professionally acelwe uma ngathi phecelezi ngesilungu ukuthi enze okuthiwa yi-declaration of interest. A-declare ama-interest akhe ukuthi ngezindlela uyazibika ukuthi yena uyisima kanjani, abantu adlelana labo kumbe uthethwe ngumuntu onjani, kwenzela ukuthi kusasa kungabi lukhophe nxa esesenza ama-duties akhe anjengalawa, ngoba uphethe isikhundla esiqakatheke kakhulu esingabangela ukuthi kube nokuhonona okukhulu okungabangela ukuthi ama-elections wonke la agcine esesiba disputed i-result yangkhona, okungabangela ukuthi yena yedwa agcine sokuthiwa ngumuntu ongekho credible, njalo ongekho as authentic ukuthi abe ngumkhokheli wenhlanganiso enjengeVEC. Bekumele ukuthi umama lo ngaye into enjengaleyo wayikhuluma wayideclare wonke umuntu wabayazi, ngayi njalo akubi lo muntu ohonona ngayo njalo oba nembuzo ngayo, ingavili siphuma ngale indlela sokusenza abantu banakanele ukuthi kukhona okukhona angabe yena ekufihla o okungabe kwafihlakala, njalo sokusenza abantu baxayise ukuzibuza ukuthi kahle kahle umele obani, ngokuqondileyo ungubani yena, ungomunye wabobani. Yikho konke khonokho okubangela ukuthi kube lokungavumelani lokuthi ilizwe leZimbabwe liqhubeke libuyele emuva liswela indlela yokuya phambili.
Alubana ubudlelwano lobu buliqiniso, Dokotela Mhlanga, ubona bumenqabela yini uChigumba ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo?
Uma into njengale iliqiniso, iyamenqabela ukuthi enze umlando wakhe ngokufaneleyo awuqhube ngendlela, ngoba vele ekuqaleni bekumele ukuthi uma ethatha isikhundla esinjengalesi esenza ekuthiwa ngesilungu i-oath of office, bekumele ukuthi vele bethi benika leso sikhundla ebe kuyinto ephumelwe egcekeni, yaba yinto ekhulunywa obala ukuthi wenzile i-declaration of interest, wakubika konke abona ngazani kungabangela ukuthi abanye abantu bamanye amabandla ikakhulu ku-opposition bahonone. Uma engakwenzanga lokho sokuze kuyophuma ngalesi sikhathi, sokuyinto embi, njalo sokuyindlela engenqabela ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo alibakade kusenziwa professionally, bekuyabe sokudingeka ukuthi enze esingathi ngesilungu phecelezi yikuzirecuse, she should recuse herself, kube lo munye umuntu ongafakwa kulesi sikhundla athathe i-oath of office ongana angaba ngumuntu ohloniphekayo laye adeclare ama-interest akhe masinya, ukwenzela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ithole indlela yokuhlonipheka as an independent body.
Uhlelo lokuvota ngeposo bekumele lube selugqitshiwe izolo emini, iVEC isilawo wonke ama-ballot papers, kodwa uChigumba uphume ntambama izolo njalo esithi amaphepha okuvotela amakhansila kakadindwa. Uthini ngalokho?
Into enjengaleyi iyadanisa ngoba ma i-deadline yangkhona isithe ilanga langkhona laba selidlulile, bona belokhu besathi bangemuva bazame, belokhu besadinda amabhaloti lawo ukuthi ahambe, kusitshengisela ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukwenza umlando wayo ngendlela ebikholeka ukuthi wenze ngayo. Sike sabona kubo-Twitter lakwamanye ama-social media umuntu onjengo-Trudy Stevenson ongu-ambassador weZimbabwe eSenegal ephuma ethi yena lakhe i-ballot lokuthi avote i-ballot paper uthole i-message ethi umlayezo othi wona isisendleleni sizafika ibuya nge-FedEx. Kakavoti kothi langa langkhona lokuthi ngaso kuphendukisiwe i-vote yakhe selidlulile, kusitshengisela ukuthi kukhona okutshaya amanzi. IZimbabwe Electoral Commission iyehluleka ukuphatha ukhetho lolo ngendlela eqondileyo. Uma into enjengale iqala kanje, kambe ingaphela ngendlela eqondileyo na? Ngoba ngikhona bezabamba umlando omkhulu wokubamba amamiliyoni lenkulungwane lezinkulungwane zabantu okuzamele bavote eZimbabwe, bazanelisa ukuwuphatha na umsebenzi onjengalo, besehlulwa yikubamba ukuvota ngokweposo nje okulula kangaka, bona beyiwo umsebenzi umlando abawunikwayo ukuthi bawenze. Kutho ukuthi kukhona okukhona, njalo kumele siqayise ukuzibuza ukuthi kahle kahle ngobani abaphethe lolu khetho. kambe kungabe kungabantu beZimbabwe Electoral Commission kumbe yibo futhi abantu bemasosha besebenzisa abantu beZimbabwe Electoral Commission as ama-front abo bona bengemuva. Mina ngiyasola njalo ngibona ngani abantu be-opposition uma bekhala uma behonona bekhalaza ngokuthi kukhona okukhona kumele siqalise ukubalalela ngoba indlela iZimbabwe Electoral Commission eziphatha ngayo nangendlela esiphathe ngayo ukuvota ngeposo lokho kuyasolisa uma ngoyasola la.